Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 yesonto mhlaka 4 kumpandula 2022 ngoGiftuve. Endabeni zethu lamhlanje.
Bathengise iZimbabwe yonke lomhlaba wonke jikelele ukubana izanu ayisiyo ke eledominant in rural areas.
Ibandla lesisisili ngoba ezigabeni ezimbili kukhetho lwama-by elections.
Wathi ibritish commerce aluyihamba faya logogo nje ozihambelayo ibritish commerce emali.
Ele zanu PF lithi namhla uDwayi udophe ingqongqo.
Namhla besizo celebrate inkosi yethu imizimba yazi ilanga lakhona mhlaka 10 September and kuyacelebratwa nje umhlaba wonke jikelele.
Abadabuka eZimbabwe benza isikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change linqobe ezigabeni ezimbili phakathi kwezintathu eziqhube ukhetho lwama-by elections izolo ebulilima. Ikomishini yeZimbabwe Electoral Commission yethule umbiko enkundleni yeTwitter isithi kuWard 1 uMnumzana Ephraim Moyo webandla le-CCC uthole amavoti afika phose amakhulu amane 385, kwathi uMnumzana Khosa Mpapa Ndlovu okubandla le-ZANU PF wathola edlula kancane amakhulu amathathu 315. KuWard 16 uNkosikazi Makhadi Ndlovu Moyo webandla le-CCC uthole amavoti alikhulu lamathumi amathathu lanye 131, kwathi uNkosikazi Jane Moyo okubandla leZANU PF uthole edlula kancane ikhulu 118. Izekibi ke njalo ukuba uMnumzana Experience Dube okubandla leZANU PF unqobe uMnumzana Ephraim Moyo okubandla leCCC kuWard 14. Uthube uthole amavoti edlula kancane amakhulu amane lengxenye 459, kwathi uMnumzana Ephraim Moyo wathola angamakhulu amathathu lamathumi amathathu lambili 332. Izigaba lezi zazibanjwe libandla leZANU PF kusukela ngomnyaka ka 2018 kungakasuki ababebambe isikhundla lezi. UMnumzana Ostalos Gift Ziziwa, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC, uthi kuhle kakhulu okwenziwe ngabantu ebulilima.
Uyibe ngoba abantu bephume ngokunengi njalo bayala ke ukuzindezelwa ngenxa yokubana amaminista ezana amabili deputy minister lo minister babekhona ngale ezama ukwethusela abantu lokuhlukumeza abantu, kodwa abantu ke bahamba ngeqiniso. So sifuna ukubabonga abantu bebulilima njalo batshengise iZimbabwe yonke lomhlaba wonke jikelele ukubana izanu ayisiyo ke ele-dominant in rural areas. Batshengisela ukubana ke i-PPC igcwele indawo yonke.
Singathi ke nxa sikhangela ukhetho lolu liza kusebenzisa futhi khonokhu yini zokubuya ukhetho olukhulu.
Ngo-2023 slogan sethu ngesokuthi noma kanjani against all odds, so sizayenza yonke into esiyikwanisayo njenge-citizens movement ngenxaba inhlanganiso le ngeyabantu ngokozulu wonke jikelele ngokwami lawo ngokomuntu wonke weZimbabwe kubantu eZimbabwe kube nenguquko ngenxa yokubana inguquko ingabuya inceda wonke umuntu whether ukuzanu noma PPC noma kuwabambo kusini. Kuqakathekile ukubana senze ukhetho kwi-environment elokuthula njalo sibe nokuhlonipha njalo sibe nokuthi umuntu ekhethe ibandla alifunayo. So sikhangisele ukubana kulungisiswe indaba yama-reform ngenxa yokubana kufanele ukuthi ozileyo ewine ngendlela ke esegcekeni ngendlela elokushuthiseka ngendlela yakuma-standard. So into ofanele ilungisiswe indaba yama-reform esima ngayo ngenxa yokubana asiwinanga ngenxa yokuba iyenze ukhetho oluprezise siwine ngoba wethu overwhelmed recognition. So khonokho yikho kufanele sikusebenzise indawo zonke ukubana siye phambili. Yikho sikhuluma ngendaba ye-operation mango ukubana abantu besekugcineni kwakho konke indaba yesi-ballot box. Asilandaba ukubana abantu bayenzayo phakathi komnyaka into eqakathekile ukubana sikhethe ukubana iZimbabwe ngoko.
UMnumzana Ostalis Gift Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo loMnumzana Philip Gawule, ilunga lebandla le-ZANU PF.
siya kwamukela ukuthi lokhu into esimelandini kodwa ke okukhona ukuthi i-by-election sekuhlambe i-general election le ebuyayo but ezikhathini eziningi vele izanu PAP iyaziwinela nje ama-by-election kuthithi kukhona okungahambanga kuhle khona ngale kukhona nenomhlangano wethu wezanu PF engxa okwenze kwagcina sokusiyawina i-CCC kodwa-ke hhayi sekumele zilokhu ziqine khona ngale ebulilini mawenzele ukuthi ukhetho olubuyayo lolu sibone ukuthi izanu PF iyanqoba khona ngale ebulilini.
Singathi-ke okwenze i-CCC yanqoba kungabe kuyini?
Kule zinto ezimbalwa ezifana ne-voter apart ikakhulu i-voter apart leyi ikhipha impumela kwesinye isikhathi engayisiyo ngoba abantu abaningi bangahambanga ukuyavota ungakhangele kunama-figures akhona kuthi aminawo nje ama-figures akhona ngathola ukuthi balutshwane mhlawumbe abantu abahambe bayavota okuba ulutshwane babantu bahambe bayavota bona ubana yokwenza impumela yakhona iqile isiwela noma ngaphi.
Kuyo phambili ubona njani ibandla lenu lingazama yini ukuthi linqobe futhi khona ngale?
Hhayi, ibandla lethu lihle kakhulu ngale gidi. Yazi ngangukuthela gidi kokubona ukuthi ngale futhi makhangela thina ngale vele uhlelo lethu lama-MPs ethu lawo imisebenzi abawenzayo kuhle kakhulu ukhangele umsebenzi owenziwa ngaboominista umangaliso Ndlovu. Hhayi, kula muntu ongamnetha umangaliso Ndlovu ngale ivini kadesi ivini ikhokhela iparty ilobukhokheli obuhlelekileyo ukuqhuba umsebenzi womhlangano ukukhokhelwa ngumangaliso Ndlovu. Omangaliso Ndlovu vele ingathi ma-south vele ikhothiwe vele ma-south ima-south vele zanupf iyathaka kuphela solo ngenxa njengoba ngikutshela gidi you have a very strong team that is led by umangaliso Ndlovu okuthi umsebenzi wakhe wakhangela umangaliso Ndlovu umsebenzi awenzile khona ngale i-constituency yakhe khona ngale futhi khona ngale imisebenzi emihle kakhulu ukuthi i-CCC ayilado khona ngale i-CCC badobhile nje ngoba kudobhileyo wasidobhile isikhoma sabo behamba bayazogogo nje ezihambelayo odobhile isikhoma semali.
UMnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZanu PF sixoxela ye esecholojo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika bathe gwaqa eMaryland lapho benza khona umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Abasemkhosini lo bavela endaweni ezijiyeneyo. Kukhangelwe ukuba umcimbi lo uza ukuxoxwa khona ngesiko likaMzilikazi uza ngesiko likaMthwakazi uzagqitshwa namuhla. Sixoxe lo mnumzana Mkhululi Ndlovu omunye wababona ngokuxoxwa komcimbi lo.
Namhla besizocelebrate umkhosi yethu uMzilikazi eyasitshiya lapho esihlala khona eZimbabwe emajebelini. Njengobana wonke umuntu ekwazi ilanga lakhona ngomhlaka 10 September and kuyacelebratwa nje umhlaba wonke jikelele wonke nje abadabuka ngoMzilikazi.
Singathi luqakatheke kangakanani usuku lolu?
Usuku lolu luqakathekile kakhulu. Yabona Dube, wena njengoba usuhlale lapha eMelika seke sihambe kuma-Italian izinto oCinco de Mayo wabe-Mexico o-Irish Fest yabana gqoke i-green o-St. Patrick's Day thina lathi nxa sobe sikhangela lapha besibona sigqokile so bayasikholisa bayasikhabitha bayasibuza ngasosiba besibuza ukuthi mbani nalo sithi u-right hand man kaChaka ngaso sesikhuluma ngoChaka immediately isingane sivuleka ngoba uChaka laye ngumuntu who they are proud of abantu abamnyama great warrior basinzi ukuthi kulabantu bakhe njalo abantu ababeqinisa uChaka ukuthi bacelebrate umdlalo labo they get a lot of knowledge out of that thina yithi kuqakathekile kakhulu kwakuyasikhi.
Singathi-ke ebantwaneni abakhule lapha kuqakatheke kangakanani?
Into umuntu siyifundisa abantu abenu ngoba into labo i-identity omuntu baqhubeke ngayo ubona labo bazaba ne-version yabo njengoba bengabantwana abatsha bekhulele lapha e-America bekhuluma isikhiwa abanye kabakhulumi ilimi lethu njengona sikhuluma kodwa kuzamele bebekwazi bebekwazi laba badabuka khona bebekwazi nezibongo zabo konke esikwaziyo kumele ukuthi sikwabele abantu abenu.
singathi ke nxa sesikhangela abantu bavela endaweni ezitshiyeneyo bayaluthakazelela yini usuku lolu?
Abantu bayaluthakazelela kakhulu.
Umnumzana Mgululi Ndlovu ngomunye wabaqoqe umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Sixoxe laye ese-Albert Marlboro esabelweni seMaryland khonapha kwele Melika. Singakangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlola okwenzakala kwenkampani ephehla umlilo kagetsi ngenuclear eZaporizhzhia nuclear power plant kwele Ukraine bathi bakhathazwa yikulwisana kwebutho lakwele Russia lele Ukraine duzane lendawo le. Bathi kulakho ukuba le ngozi eyesabekayo elinye ibutho lingabhomba kukampani le. Ele mali lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba ibutho lalo libulala abantu mahlayana. Kulabanye asebephanyeke udaba lolu kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations besithi ibutho lakwele mali lidubula mahlayana abantu abaphikisayo. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Sinana masiko
senziwe manje
lobaba mkhulu
namasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngemisebenzi yenkosi uMzilikazi. Namhla sikwele Melika.
Mina nguStella Mkiliwane Mancube uMzilankatha uMpangazitha. Ngihlezi eDallas, Texas. Ngibuye lapha ngokokuqala kumalungiselelo onke bengikhona kugrouphu kwaze kwafikelangana namhlanje. Kuhle ukuthi lathi sisiqhenye ngokuthi singabobani. Kokwenziwe kuhle yini konke akungeke kwabaluleka, kodwa isiqalo. Siyakhula njengabantu bakomzelekazi, kumele silethe lezi muli zethu zifunde ukuthi singabobani, ziziqhenye ngokuthi singabobani. Namhlanje ngiyaziqhenya ngoba kumzelekazi omkhulu, ukuba nguManqube, ukuba liNdebele, lokukhuluma ngolimi lwakini, lokugida silabanye abazwisisayo kanye lapho esivela khona, lokubumba ukuthi siyangaphi njengesizwe sakwamzelekazi. Amhlophe kwabalungiselileyo bonke laba lisebenze kakhulu, siyabonga kakhulu lingatini.
Singathi-ke kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bebekwazi inkosi yabo ukuthi kwakungubani?
Singazi ukuthi inkosi yethu ngubani, asizazi ukuthi singabobani ngabantu, sifongukulahleka nje njengabantu abangela lapho abavela khona mbabaya khona. Kubalulekile kakhulu ukuthi njengabantu sibe kwazi ukuthi sivela ngaphi, singabobani. Nxa ungangikuza njengoba ngisithithi sa singabomzilankathi, sivela ngaphi, siyakwazi lapho esivela khona. Kuqakathekile kakhulu kithi nebantwaneni bethu nasizukulwane zethu ezilandelayo ukuthi sibe kwazi ukuthi singabobani.
Abantwana bafundiswa njani ngakhona okukhuluma?
Kufanele siqalise ukuziqhenya ukuthi singabobani ezindlini zethu, abantwana babekwazi ukuthi bangabobani. And then nxa sesibuya emhlanganweni enje, kasilethele abantwana bethu sibalungisele izinto ezenza ukuthi babekwazi ukuthi bavela ngathi bangabobani, and then babazane labanye abantu bakwabo. Nxa kathe silapha sisegangene silahlekile, sukubuthana lokhu kenza ukuthi lathi sibele saziwe ukuthi sikhona singabantu. Kathe seumzilekazi sele seyi-official organization e-America, akula politics esizikhulumileyo this weekend. Sikhulume ngokuthi singabobani, sifuna ukuya ngaphi, sifuna ukwakhana njani njengesizwe.
Ye phose lokuqina mama,
mina ngifuna ukubonga kakhulu Mkhwalisile. Ngithi lokho kakuye phambili, sihlangane iminyaka ngeminyaka sikholisa, sigida, sisidla ukudla kwawethu, sikhuluma, sikhumbula lapho esivela khona, sifundisa labantwana bethu ukuthi singabobani, sivela ngaphi, kuyini okuqakathekileyo kithi njengesizwe.
Siyabonga kakhulu Mancube ungadinwa lakusasa. Asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli, ngiyabonga njalo ukwamukela kuthungameli uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla kuMateyu chapter 6 verse ka 16. Ithi yona, futhi nxa lizila ukudla linganyuka imali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho, ukuze ungabonakale ebantwini ukuthi uzilile, kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza, akunike umvuzo wakho. Ngakho ke ngiyananzelela lapho ukuthi kokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuye nxa sithandaza sike sizile, senzela ukuthi sibe lesikhathi esihle, sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi. Ngakho-ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile. Siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla, kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke, kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba, okokuthi siyafica uSathane ezama ukumyenga ukuthi athatha la matshe uwenza abe yisinkwa, ngoba wayekwazi ukuthi uJesu uselambile. Ngakho-ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla, kodwa abesebeka lapha umlayo oqakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahambi utshengisela ebantwini bonke ukuthi ha mina anyathova kakhulu ngizile ukudla amalanga la amaningi. Ngoba ungayenza njalo umvuzo wakho obekumele ukuthole, izithelo obekumele uzithole, usuzazithola-ke abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hhayi lindoda yazila kakhulu ukudla, siphakanyiswa ngabantu. Usukhutha-ke umvuzo ade kumele uwuthole kuye uNkulunkulu. Ngakho-ke isikhuthazo esikhona lapho ukuthi nxa uthandaza, nxa uzila ukudla, kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu, ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabe ngabantu abazigqajayo abaziphakamisayo ukuthi hhayi thina sithandaza ukwedlula wonke umuntu, kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuye uNkulunkulu. Ngakho nguye okumele abekwazi, hhayi khona abanye abantu. Ziba ziningi indlela zokuzila ukudla, njalo-ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi ungabalili zikaNkulunkulu. Kuyabe ungaseyikho ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo, ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayele ukuthi nxa sizile ukudla isisikhathi sethu sokungena elizwini likaNkulunkulu. Ngiyananzelela lapho ukuthi kulo mlayo uJesu asinika wona ukuthi-ke nxa wena usukhetha ukuzila, hamba ensitha kube phakathi kwakho loNkulunkulu, kungakhanyi kwabanye abantu, ungabi ngumuntu wana osuhamba ungcolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hhayi mina ngiyazila, kodwa-ke kube phakathi kwakho loNkulunkulu abe nguye okwaziyo. Abantu vele bengaboni lutho. Kuyasikhuthaza lokho bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu, sizithandazela abalaleli ukubuza bakhuthaza. Nkulunkulu wami, ngezwi lakho bathola isikhathi esokuzila bethandaza besiza kuwe Nkulunkulu, ubanike njalo umusa wokuba bakwanise ukuphutsha lawo malanga umuntu abe ezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila ethandaza kuwe. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Lenkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Lenkomo, ungadinwa lakusasa mfowethu. Yes, sike sizizwe ke ezabatsha namhlanje. Wezabacha, sikubekela phambili sixoxa ngomgubho wenkosi uMzilikazi.
Salubonani bantu kaMthwazi. Igama uBrian Dlozi. Ngithe khaya ngibuya eMalapala kuseTsholotsho umngadini empanizima. Ngizalelwe eWanki eMalahleni khona eprincipal khona almost 24 years khona before ukuza la. Okwakathesi ngibase eOhio Cincinnati.
Ye, kwinokukulethela lapha eMaryland.
Ukungilethela lapha eMaryland kungenxa yokuthi ukhona umngani wami oyisihlobo labo Emmanuel Socks Ncube owangi-eda egrupini, you know, wantshela wathi hayi no kule group enje, and then ngathi sengihlalele egrupini ngabona beyadvertise ukuthi kulo mcimbi, you know, ukucelebrate iMzilikazi Day. So nami ngabona hayi kuqakathekile sile ukuthi ngifunda ngesiko lakithi ngoba thina sisese kuma-30s, 20s kuzamele sikuqhubekisele phambili lokhu sikudlulisele ebantwaneni bethu nazonke ezinye izizukulwane ezizakulandela. So nxa abadala bona laba besimema besifaka ezintweni zona lezi kuqatheke kakhulu ngoba nathi sizakudlulisela phambili.
Ye, kwini okwenza uthi kuqakathekile khonokho elikwenza?
Hayi, ngingathi bekufake ngesithiwa kancane ukuthi i-identity iyadingakala ebantwini. Kumele uzazi ukuthi ubuyaphi, uvela ngaphi, ungubani, ungokabani. Angisho thina singabakaMzilikazi, sokuqatheke kakhulu kithi khonokho kwenza ukuthi si-identify sibe kwazi, singabi lamahloni ngesiko lethu ngalapho esivela khona. Bakhona abakwenza abanye bayenza u-Irish first, abanye benza uSinqo Dimayo. Thina lakho siyafisa ukuthi ngabe kuthiwa iMzilikazi kwelinye ilanga kuzobe kuthiwe hhayi iMzilikazi Day, ilanga eliqakathekileyo esukile ebantwini besindebeleni abadabuka eZimbabwe.
Kodwa nina abasakhulayo liyakunanzelela ukuthi uMzilikazi wayeqakatheke kanganani?
Ya, you know, ngokufunda izingwalo, you know, siyakunanzelela ukuthi uMzilikazi wayeqakathekile ngoba njengokutsho kwabo namhlanje ekuseni bebekhuluma ngokuthi kuthiwa uMzilikazi wayengadli abantu bonke bangakadli. Angisho lesaka sithi indlamuva yenkosi. So kithi khonokho, you know, kuyasitshengisela ukuthi wayengumuntu owayezidela before abantu, and kuqakathekile kakhulu. Ungabona umuntu oyenza njalo, wenza ama-sacrifices anjalo for abantu bakhe, lathi kusenza sifise ukuba ngabantu abanjengaye.
Singathi kusiya phambili kubona ngazani liza kubamba yini khonokho ukuthi kuqakathe kanganani ukuba le mcimbi onje.
Singabe silokhu sixhumana sihlangana sibona ukuthi iMzilikazi Day iyaqhubekela phambili njengoba ibigcine ngo-2012 khathe siyivusile njalo, singakuqhubekisela phambili izizukulwane zethu zizazisisa lazo ukuthi hhayi every year abantu kufuze beyihlangana endaweni ethile becelebrate iMzilikazi Day. So
abasakhulayo ngabatshela,
abasakhulayo ngabatshela ukuthi into eqakathekileyo ikuzazi ukuthi ungubani njalo uvela ngaphi ungokabani. Kuyikho thina lathi size lapha ukwenzela ukuthi sizozinanzelela ukuthi thina singabakaMzilikazi, and khona okuqatheke kakhulu kithi ekusikhuliseni nakuthi kungasingena emsebenzini lapha kuqathekile ukuthi uzazi ukuthi hayi wena ungubani.
Ye, phoselokugcina
mina engakusho ukuthi hayi ngiyathokoza kakhulu ngokwenzakale lapho umcimbi lowo. Hayi, kimi it was really amazing organization yakhona, and ngikhulekela ukuthi ngabe kuyaqhubekela phambili, you know, ngoba lathi sizakhona ukuthi kudlulisele phambili lapho sesilabantwana, you know, lezi zizukulwane ezizabuya after thina.
Siyabonga Ndlovu.
Hayi, kubonga mina.
Lo nguBrian Ndlovu odabuka eTsholotsho ohlala khonapha kwele Melika.
Wezemidlalo, iqembu leDynamos linqobe eleHarare City 2-1 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namuhla. Kweminye imidlalo efanayo, Tenax 0 ZPC Kariba 2, Triangle United 3 Bulawayo City 0, Bulawayo Chiefs 1 Black Rhinos 0. Silokhu sikwezemidlalo, wayeyimvimbi elodumo uGift Ilunga Junior uthi abasakhulayo kabaselalo uthando lomdlalo wenguqu kulezi nsuku. Uchazo njanji usipa lolotaba.
Ulunga waziwa kakhulu ngegama elithi Thebe usebenzela iqembu leBulawayo City lapha ngomunye wabaqeqetshi abasebenza lamaqembu abafana abasakhulayo. Uthi kulomehluko omkhulu kakhulu nxa kufaniswa abadlali abasakhulayo abakulezi nsuku lalabo abakudala.
Kulobunzima. Kulobunzima bra ngokuthi iboys lezi sezi loser from under 14. Uyabona ungakhuthi training from 14 kusiya phezulu uyabusulahlekile. Tina we there from 13, 14 schooler. Manje boys are these days. Kulobunzima. Ufuna ukuphushwa every town namembe.
Ulunga uthi labo abayalabi lokhu bekhona ebholeni uyabalolonga aphinde abafundise ukuba babe ngabadlali abaziphethe kuhle.
Ngiyabe ngibanika into engayenzayo. Ubona okwabo talent. Italent ncane lalo mina uyephu kuphela developing it, especially discipline. We are trying to with these boys bengayenzokwenzwa yithi. Many things is wrong esazenzayo. So we are trying to help them ukuthi bephume entweni ezinjengazonelezi to go forward.
Ulunga osebenza no Bruce Chuma kanye no Voster Chitema uthi kuqakathekile ukubambisana ekuqeqetsheni umdlalo wenguqu.
Uzawedwa eBorena, I don't think ukuthi it will work. Siyancedisana olombono wakhe siyawubona siwuhlanganise.
UChitema laye ugcizelele ukuba kulula ukusebenza labaqeqetshi abalidlalayo ibhola.
It's a blessing in disguise. Ukusebenza lo muntu owadlala ibhola uThebe lo Bruce ngoba into eziningi asiphikisani siyabe si-understandana just because we've been there.
Esakhula uLunga udlalele amaqembu abalisayele eZimbabwe Saints kanye lePhinda Mzala. Uqale udlala kuqembu leHighlanders ngo-1997 eqeqetshwa nguMadinda Ndlovu. Uke wadlala njalo kumaqembu amela ilizwe njalo ngomnyaka ka-2004 beyingxenye yeqembu lama-Warriors eliphakamise inkezo yeCOSAFA. ULunga uke wadlalela njalo iqembu leCape United njalo ekuthatheni kwakhe umhlalaphansi kuwaqeqetsha abasakhulayo beqembu leHighlanders. Ukuwaqeqetsha njalo leqembu elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 eleMossi Rovers. Ngimelesi de 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Yes, ke sizwe ke ingoma kazinja ziyamluma ethi singamandebele. Yamluma ingoma yakhe singamandebele. Singagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Ibandla lesisisili ngoba ezigabeni ezimbili kukhetho lwama-by elections ebolilima. Elezanu PF lithi namhla uDwayi udobhe ingqongqo. Abadabuka eZimbabwe benza isikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oluvelisayo umthembo sithemba uKip Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilalo.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.